Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 11 Mpandula 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labonabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nginobhala jikelele womanyani wamazwe womhlaba United Nations kuchiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarbara Fields kobulawayo obe kudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngizwa-ke ingoma ezihlatshelwa-ke abalandeli beHighlanders ingoma ezihlatshelwa abalandeli beDynamos kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hhayi imidlalo leyi-ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohadi owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohadi njengomuntu, kodwa-ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kade vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokho engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona, basasekhona, baphila, abanye singabaqamba la ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye yawagomsenzi kutsho ukuthi wayekubona ukuthi okuyinto lokhu engxenye kuyamthinta sibili kakhulu, wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohadi. Yena lokhokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye, kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni. Enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi kwini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona bama ngala sibila ukuthi kati sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana ababevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke nge-page elitsha, ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe kunqathi bengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi ngakulalo nangu lalo umama othiwa umfumira wathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona ongumminister welabor ngangaphambana usebuyeni usenguseneni izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liyabe lithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade ziqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo lezo nhlangano ziyezayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe njani amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu inhlangano zabo akade bezithuma ukuthi sizoqapha ukhetho ukuthi sifike zabika ukuthini okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezukwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngoba kumele zingabe saqhubeka ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe ayizukukunqanda lokhu United Nations ayizukukuvimba lokhu ayizukuwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe ukuthi izano PF ingelakho ukwamukeleka emazweni eomhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali adingwa izimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke kuzayiphoqa vele izano PF ukuthi iye ezingxoxweni ne-CCC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe kuyabe kungasekholula dicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni weZANU-PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza ilizwe ukuthi kube khona uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nohulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni ye Bubble Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu le Highlanders le Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho olusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu le-Highlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa i-penalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana. Kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli be-Highlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa ezombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela ezomdlalo umnumzana Edwin Ndlovu ongukhansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi-ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Nxa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa-ke nxa uZulu engamanyananga akulanto angayenza. Yikho kufana-ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene. Kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yena lisa ukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala e-Bubble Fields Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabelazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale e-Bubble Fields yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani wena lo
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli be Highlanders abantu bemathebeleland abantu bakobulawayo abayabe becabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi sinesane sisaziyo esegugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo ukuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. I-Highlanders ingadliwa yi-Capes United, i-Highlanders ingadliwa yi-Manica Diamonds asozithole kulo dlame, kodwa i-Highlanders ingadliwa yi-Dynamos abakuthathi njengomdlalo wenguqu kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. Unompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu le-Dynamos kubalandeli ke beBhoso ke kuyake kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunyezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe. Akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli be-Highlanders kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa-ke kumdlalo wenguqu-ke kakhulu nxa iqembu le-Highlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje kumangalisi. Umdlalo we-Highlanders le-Dynamos awube umdlalo wenguqu kodwa-ke kuba ngezopolitiki, ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngezwa-ke ingoma ezihlatshelwa-ke ngabalandeli be-Highlanders, ingoma ezihlatshelwa abalandeli be-Dynamos kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke
imihlobo yabantu kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi akusomdlalo yenguqu yikho ke kobulawayo kabalandeli be-Highlanders ngowabo mbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya ikanti labe-Dynamos ngokufanayo elaba iqembu laba kumelanga linqotshwe ke i-Highlanders linganqotshwa yi-Capes United linganqotshwa yiloba yiliphi iqembu mbochicken ini kakubi lo dlame.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu olandela ezemdlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwabulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu webusuku ele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithuba munwemunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lecabinet. Kundaba zabagogekileyo abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakobulawayo njalo nguye owasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lo babu uChamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakomalinga lemuli yakobulawayo lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu abafuni i-discrimination ngisho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination bafana ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile uhlakulile wathintitha. Namhla sine-constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakomalinga abasiphiqhawe, siyabonga lemuli yakomalinga etisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso ezivimbe imizamo yamanye amazwe awe-SADC kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla le-ZANU-PF edabuka esigabeni seMathebeleland South ihlangane lomongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani ku Studio 7. Basakazi wethu siyabonga ukusinikeza izindaba ngolimi lwesiNdebele. Siyabuza lapho ukuthi so into le ivele yekelwa nje kamnankakwe nje wahlala nje kanjalo. Yazi thina kusiphathi kahle abanye, sithole kanzima emazweni lapha.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga. Hayi, ithemba likhona masizwa bekhuluma obaba omagalela amafasibanda ngoba hayi bakhuluma abafowethu, bakhuluma kahle kakhulu, bayizwakala futhi noma bekhuluma ukuthi bathi imfumba ungayiboni sisitha sakho ikhulumile i-African Union konke lamasadik ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho, akuna president, akulabani. Siyabonga kakhulu ithemba lathi sahlala sina kuze kulungile izwini lakithi ngoba vele one day kuzoluphela. Laba bazikhulumela nje laba bezani ngoba babamba izinto zonke ngenkani, bacabanga ukuthi mabesezizinto kumele kwenziwe ngenkani, kodwa umhlaba ukhangele ubhekile. And lesi sikhathi samanje ukuqilibezela ngoba bakwenze ngokuthutha ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izeki. Siyabonga kakhulu isadik ngathi bangamanathi kuze kuse walapha sisemnyameni ngaphansi kwesandla sezanu PM. Siyabonga.
Mbingelele enkundleni. Hayi, basakazi, ipolitics yaba ngenye into ekwazi ipolitics yathi abantu behleli bezwana, kodwa kungene ipolitics iyenze abantu begcine bengasazwani. Siyezwa kulamalanga njengoba abantu befungiswa lapha, abanye bengamakhansela, abanye bengamamemba seParliament. Isimanga yikuthi sizwa omama ama bekhuluma bethi bayajabula lawo bangenile, mhlawumbe kuba yikhansela kumbe kuba yimember of parliament, kodwa ebese sithi yena ulande ukuyamela omama. Kuyadanisa khona lokhu ukuthi umuntu uma ekhethwa esikhundleni ebese sithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile. Manje obaba ke bona bayamelwa ngubani? Ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esithile kupolitics ungenele ukuzomela omama, manje kusho ukuthi liphela nabo baba labo kuyafanele ukuthi bengangena esikhundleni bemele obaba, kambe kuyabe kuyisizwe esinjani? Mina ngicabanga ukuthi abantu uma bengena kwezepolitics bangenela ukumela abantu, hayi kumela umuntu othile. Ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu, edivide abantu. Abantu abakhe abangabafana uthini ngabo? Kusho ukuthi abantu abakhe abangabafana kabafisela impilo enhle ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana abangamantombazana. Asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthula sihlalisaneni kahle emhlabeni. Yindlela engibona ngayo mina.
Linjani mashabezulu, linjani mashabezulu. Sicela uncedo lapha emahashula bakwethu. Abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele CCC bathi bona kungcono basifakele amanzi eledoti. Kuphuma idoti yona ngokwayo eyetoilet phakathi kuphuma amaphisi lapha emahashula. Phakathi kwam empompini straight kuphuma amaphisi edoti empompini yokunathwa ngoba livotele CCC. Yinto enkwesinceda sisela manzi lapha. Amanzi angikhona ayi amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane nje. Hayi, ncedani baba.
Studio 7 inhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicebise lapho senza amaphutha khona. Siyakubonga lokho kabo. Ithini ingaqedi isikhathi. Ngilesicelo kubalaleli be-Studio 7, kubalaleli bonke likhona, cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhiphizanwa somsebenzi olula. Lingaluzi ithemba lobusengani selikhuluma ngamagama abuhlungu ngopresident wethu lesi nichamisa. Hayi, izanu kayisiyo ukuthi ichiphile ehlulo Joshua Nkomo yehlulo olokuzeni kulokhu lonke labo otshankirayi. Ayisiyo phathi phumalula, kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo. Akukapheli okwinto lokhu, kusesendleleni enkulu silapho kuya khona. Ngizwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi, kasakhulumi sethule, ngani wakuhamba ekhoti. Hayi, engavela ekhoti olokhu malanga bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi uright ngayanganga ekhothi elwisane lakho before khothi ngoba ungavela kusekhothi kujajwe sokuphelile. Siyabonga sihlobo zami lonke nje, ake sizinikeni ithemba, ake sizinikeni ithemba. Imbono siyakwazi mningi, siyabona siboni ngasolinye, siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa, siyezwa sizwa ukufana nayo. Sicela sibekezeleni, simbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela. Ngiyabona
sanibona sanibona uChris Gandhi. Yani, Studio 7 na speedy. Sasajabula thina maNdebele, sasajabula usiku lethu olwenzakaleyo, usiku lethu ukhumbula inkosi yethu umzilikazi kaMashobane. Siyabule kakhulu wasumbula zizozamba nisazakwento iwadi antithi namhlanje bambene le nto ade befuna ukusiphuca yona hayi zibuyele emasisweni zibuyele emasisweni zaqhubeka sephambili yabo
sithu-77ngelela emsakazweni siyabonga kuyadumaza kakhulu ukubona abantu bakithi bezimbabwe behlupheka kangaka kungala lapho abazakukhalela khona babazakubhekela khona ngoba ma besuka le khaya ezimbabwe abaningi bangene ebotswana abaningi bangene esouth africa kodwa la abasesouth africa bona bahlangabezana nempilo yazithutha ngoba igovernment ye-ANC ayilaqiniso iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kiwo kuyini kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebenga zezanupief lezi zizwe zisusa abantu ngenkani bebaleka bebalekiswa yikuswela amathuba omsebenzi abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa abanye bakhona sebebudlewa abazali labafo bazali bazintandane kodwa ma befika lapho igovernment yona le khona ye-ANC yaboramaphosa iyabajikela ibuya futhi ikhampeni ngabo kuma-election ithi abantu basezimbabwe bathatha imisebenzi befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele bebatshisa everyday abantu ezimbabwe betshiswa ngabantu babo ramaphosa lana befoma lama-operation abangapheliyo bebabopha every day befaka kungama-operation dudula ama-afrika bona uramaphosa beqeda bejike beyogcoba umnangako nguye oqale inkinga kuthi amazimbabwe baleke buya la esezintandane amanye engasebenzi imisebenzi ingekho ngoba emhlumlweni emandebeleni abantu bakhona bacindezelwa ngumnangako since 1980 kodwa the same ANC government ibushaya indifa lokho kubuhlunga kakhulu ukuthola ubunzima obunje ungumzimbabwe obukhandwa ngamasibomo kanje angazi ukuthi abantu abangama-president laba abazifaka ngenkani ukuthi kuyoze kube nini sabo
basakazi be-studio 7 ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya mina ngingumahubo mahlaba ngilapha e-Johannesburg ngihlala e-Cosmos City fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje noma sokukhitshwa ama-results nale yempumelelo ezaphuma abantu bengaxokozeli abantu bengabi lomsindo kungabi lokulahleka kwemphefumulo yabantu okudinga ukulungiswa kulungiswe ngokuthula kungelakulimazana kungelakulimala kwempahla isisifiso sami lo mthandazo wami sidubekile kakhulu isizwe sakithi sezimbabwe akumelanga siphinde futhi abantwe siba ngama-election akulungiswe ngendlela yomthetho indlela eqondileyo kungalakuchitheka isisifiso sami lo mthandazo wami ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela kuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza, ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi uBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ngathiwa uba uBiden hawu udonsa ngefalasi sibili ngoba sibona ukuthi i-economy e-America has grown in leaps and bounds. But ngibona ngathiwa ama-Democrats abakwanisi ukubuya befake emaphepheni la ku-internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe-next year ukuthi babuyele ezikhundleni zabo zombusazo we-America. So hayi ngiyabona ukuthi i-economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year, hayi ngibona ngantho uBiden bazambisela despite the fact yekuthi bathi his age, he's old. Ungantho he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ukubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.